Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest Lodge inkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lelokhu lisina okokuthi izindlu zabo asoze zilungiswe ngokuphuthuma.
So very good that this in a rain season, you pay away that we are going ahead. Unless one at the river is in the free, someone else, Lapoonga, own a prone corner to Amaflat.
In any Enkai, in Jenga, Wesley's cover the Lizwe, the Kalang and Jalang, a Sikati, Umnoto Lizwe, Ungamanga Gushi, Jalo, Izulu, Lingani, Yemfani, Loguti, Gubele Sivuno, Estate by Massimini.
Labo abalime ngoDisemba kuya ngoJanuwari ngoba abanye bebelime ngoNovemba. So labantu abalime ngoNovemba amabele lana awonakala ngoba izulu like lama phelana amabele amakhulu hayi sewonakele. Nanyanje amanye ezakwenza kodwa asenakenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abantu abathinteka kuzolu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest House yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu eCinderella kanye leRailways ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabo azisoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi babuyiselwe kuzo. Izindlu zabantu laba zagcwala amanzi njalo balahlekelwa zimpahla. Basizwa nguhulumende la kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngokuthola impahla zokusebenzisa. Lokhu kwenzakala izulu lesikhukhula selihlasele kwezinye izigaba eBinga njalo. Inhlanganiso ezizimeleyo abantu makhaza kanye lohulumende bedinga usizo olokunika abantu kulindawo ngoba badilikelwa izindlu balahlekelwa labo zimpahla. Ukuza okunenge okwenzakala eWange sixoxa lomnumzana Thulani Moyo. Osebenza lo meli weWange Central edalele parliamente ekubandlale MDC.
Bekona ukuthi kwakathesi abakaziselwa because indawo liyana vele nxa kwi-rain season iyabe ilokhu ilama-chances okuthi i-flood futhi kumbe izindlu zangkhona zingenamanzi. So vele ukuthi kathesi nge-rain season kuthiwe babuyela kuyabe kungayenzi unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free. Someone else lapho ongaprone kona tu amaflats.
Kodwa umbiko esasi uthole ukuqala ukuthi bazalungiselwa lezo zindlu kukhitshwe amanzi ukuwadrainer bese bebuyiselwa.
Amanzi angadrainer angakhitshwa but still izulu lokhu lisina. Saka as long izulu lisina izindlu leziyana ziyabe lokhu ziprone ukuthi kube lamaflats futhi. So I saw ndawo ukuthi kwa ungathi asokudrena amanzi sokusiyethu ukuthi abantu lana babuyele. As long as izulu lisina kuphela kuyabe kunama-chances okuthi amanzi azanjani azangena. I-best decision will be ukudingelwa ezinye izindlu kwezinye indawo ukuthi bafakwe kwezinye indawo. Kasi yofuna ukuthi basuke ngaphi kuma-guest house lapha abahlezi khona.
Kuyathembisa ukuthi bengazuza ezinye indawo zokuhlala.
I-Colliery isenza ama-efforts okuthi izame ukuclear ezinye izindlu. Kodwa also kule issue yokuthi izindlu zangkhona kwakathesi azikabi khona ezinjani ezi-free ngoba izindlu eziningi zihlala abasebenzi be-Colliery. So lizathola ukuthi akukabi lezindlu ezi-free kodwa I understand. Kulama efforts ukuthi badingele ezinye izindlu ezifree.
Kodwa bona abahlezi njani kathesi abantu baluthola usizo yini olwempahla lokudla?
Ukudla okwakathesi hayi balakho sibili ngoba ama-donors azamile sibili ukuthi bancedise from different angles. Bekutholakala ukuthi engwe ngeziki kuya ama-donors angu-3 Orofo, maybe I don't think it's Chene, Yompo, cooking oil, or rice. The last time I checked, they were right. I would have been the challenge that I went over.
I would be all lot or all learning, Kuselagali or loan.
Yeah, which is the Lord where we are the Sugile, Uti, Omunio Tona, over the Tabu and Pupu, Omunio Tona, over the Tabu cooking oil, Omunio Tona, over the rice, Omunio, over the Tamapu. Omunye sokuthi izololo belu ngani luhlangene luzama ukuthi ligoqele zonke izinto ezingafunakala. Zingabe zisilela nje ukuthi ziwakwane bonke, kodwa hhayi bekulomzamo sike ukuthi konke abangabe bekudinga bangakwanisa ukuthi bakuthole.
Lina njengebandla le-MDC libanceda ngani?
Sibe lesikhathi sokuthi sihambe sibabone, kodwa singababone kuphela, sikhulume labo, sikhulumisane labo. Sizwe inhlupho abangabe belazo, sincedisane njalo ukuthi singancedisana njani ukuthi njengoba labo behlelelwe uhlupho olunje. Ngoba sibhilive ukuthi thina njengephathi kufuze ukuthi sihlale sisebantwini, ngoba i-leadership ekhona yena le eyavotelwayo ka-MP nokansela ivela ku-MDC. So ipolicy yethu yami ngeyokuthi kufuze sihlale sinabantu, sikwazi ukuthi kuyini akufunwa ngabantu, njalo sizame ukuthi sincedisane kulokho abantu ababekhala ngakho.
Lo ngumnumzana Thulani Moyo osebenza lo meli weWonke Central edalele phalam and ekubandla le-MDC. Sixoxela ekhona le eWonke. Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle, njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala enkayi, sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa, isiphathamandla sebandla le-MDCT, njalo ehlala esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo khona enkayi.
Abantu baphila kungelamsebenzi abayenzayo ukuthi umuntu afole imali, akula umuntu osebenzayo ukuthi afole imali. Ezibhedlela imali yafuneka esibhedlela, nawe ungalamali awelatha. So abantu sebegibele emakhaya, bahlele emakhaya, ngoba umuntu uyabekwazi ukuthi ngihambe esibhedlela kuba ngizenzala ithole ngoba ngingelamali yokubhadala. Ezikolweni abanye sebekhiphile abantu ababo ngendlela isifisi esikhuphile ngakhona. Abantu abaningi sebesiyeza emakhaya basafuna.
Uhlelo loluyano lwebhimu lukhanya lusancedisa yini?
Uhlelo lwebhimu, abantwana abangaphansi kohlelo lwebhimu bayahamba kuphela esikole lanxa uhlelo lolungafaki imali. Ngoba into eyenzakalayo, uhlelo lwebhimu luyathuka kwesinye isikhathi iminyaka omunye kalifaki imali. But abantwana bakhona babe behamba kuphela esikole ngoba khangele ngabantwana abaqondana nohulumende. Okona labo bantwana yibo abahambayo, kodwa baba balutshwane phela esikole.
Kulamaklinika amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imange imide. Alokhu esebenza yini njalo imithi eyatholakala kuwo?
Amaklinikhi lawa thina sasinjengenkayi kulamaklinikhi okwakumele ayakhiwe. Amaklinikhi lawa ayesiba ngaphansi kwe-NGO ngaphansi kwe-missionary. So amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi akhiwe wonke. Aphumelelayo mabili, ayasebenza kakhulu, imithi iyatholakala. Kodwa emhluphayo nje yimbadala ukuthi abantu babhadale esibhedlela, kodwa kulawo maklinikhi imithi khona ayitholakali. Amaklinikhi lawa angaphansi kwe-settlement area yesibhedlela okuthiwa yiMvuma Mission Hospital. I-settlement area leyi igoqela amawadi khefo angu-6 nangaphambanisi. So amawadi wonke yena lawa kwakufanele abe lamaklinikhi, kodwa awathumelelayo yiwadi 25 newadi 24. Sasikhangelela ukuthi kube leklinikhi kuwadi 15, kube leklinikhi kuwadi 13, kube leklinikhi kuwadi 14. Kuphumelela ae lapho kwaphumelela khona kuwadi 24, iklinikhi yakhona ibolisa komlume, then kuwadi 25 iklinikhi isevoza yesiqinisa.
Kudaba lwemasimini, siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo. Kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile?
Beseliphuzile sivile, kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona. Lingani kuza kuba ngcono sivile, hayi likhanya ingani kuda kuza kuba khona. Lanamje bayamabela amadala ayesileke aseyile asivile, hhayi azange kube right sesidelile ngawo, kodwa la alandelayo ngingathuleka lisenzeni sizavuna thina labo abalime ngo-December nango-January ngoba abanye bebelime ngo-November so labana abalime ngo-November amabekelana awonakala ngoba izulu like lama bathini kunamhla ka-9 December baze lazokuna kubo-8 January so lana amabele amakhulu hhayi sewonakele lancanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Lo ngonkosikazi Sambulo Maphosa isiphathamandla sebandla le-MDCT ohlala esiphunyuka kwe-Chiefs Khobokhobo eNkayi sixoxela ekhona le eNkayi. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-ZANU-PF selitshayele ihlombe inkokheli yabatsha kuleli bandla imiswe umsebenzi okwesikhatshana ebalisa umnumzana Louis Mathutu loGodfrey Senengamu ngokuthi sebevumile ukuyaqeqeshwa kutsha ekolitshini le-Herbert Chitepo School of Ideology. Ababili labo babechaye abantu abathi baqhuba inhlelo zenkohlakalo elizweni ezibangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika. Kodwa ibandla leli lathi ayisiyo indlela eliqhuba ngayo ukwethulwa kwembiko. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umphathintambo kahulumende obona ngezokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshayele ihlombe umsakazo we-Diamond FM ngokusakaza ngezulu lesikhukhula elahlasela iManicaland ngomnyaka odluleyo ele-Cyclone Idai. Umsakazo lo ngowenkampani kahulumende eZim Papers njalo usakaza useManicaland. Okwamanje sithathe ithuba leli ukuxolisa kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook lapho esiyabe si-live streamer khona ukuthi hayi imitshina yethu ayihambi kuhle namhlanje kodwa lisixhume njalo kusasa sizabe si-live streamer. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu basiphili njani ngezindawo ngezindawo. Hayi yazi sibuswa ngabanye abantu mani, yazi sihlukunyezwa ngogogo labokhulu abantu abangaphela fulani. Yazi ma ungathi uyabheka yonke indawo ngamakhehla ogogo bonke yonke indawo ilizwe lisontwa nje lisontwa ngabantu abasebezigini and bafuna ukuthi vele bekhiwe kungela lutho elizweni. Ilizwe akula nto ebangekayo sitili loka liqhubeka lishona lisiya phansi akula nto evukayo kambe lizovuka njani ngapha lisontwa ngapha lilutho. Into yonke buta into ziyadula ekhaya izinto zama-price control izinto zigcwele kubo-black market imali kayitholakali kodwa imali igcwele kubosiphatheleni impuphu kayitholakali kodwa uyithola isidura kubosiphatheleni lapa imali kayikho abantu bayahlupheka balala emalayinini ngapha amadoktha zaholi amatisa kaholi kodwa yena ubhizi uyazula udlalisa le mali.
Mina ngubhandamoyo ngihlala komnyama area kugwamagwama village kondolwane Plumtree kulilima west. Ngihlala ngitsho ngithi lokhu nje okuloku kubhoda indaba yegugrawunde lezapho yiko kuphela okuphethe umhlaba lo eziphakwe elongu sisabhodi izaphu sithi yangena kwiunity kungayingakhululwa izaphu kukhulunywe ngezaphu kuthi kwahamba le gugrawunde yayibulala izaphu phela igugrawunde yayiqonde kuzaphu. Yee, so abantu siloko siboda. Hayi. Ngiyabonga ngeke ngikhulume kakhulu kube kufitshane. Kodwa lokho bekuphose kwayezakala uti mnankagwa. Yabonakale eBulawayo ekhuluma ehlephula indaba yeGooground. Ayikhulunywe. Izaphu le Googround. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga.
Salibonani baka Studio 7 uPeter Ngwenya lo emalopa engikhuluma ngakho engicoca ngakho ngicoca ngokuthi ngabe igovernment yahlolisisa kakhulu ePlumtree esitolweni zasemaphandleni abasavumi imali njengedola uzabethi irate yakhona iphansi kunerendi bafuna amarendi kuphela esicela igovernment ngabe ingahlolisisa ikulungise khonoko ize ukuze imali yeZimbabwe isebenze kahle eZimbabwe. Kuyinhlamba or kuyihlazo elenzakala esitoleni zaseZimbabwe ePlumtree emaphandleni wonke jikelele ukuya kusuka Dombodema Road uyofika ekugcineni kwakhona. Ngathi iPlumtree yonke jikelele sebefuna amarandi angaphandle kodwa phakathi ePlumtree balisebenzisa ibhondi idola lawo le. Ngiyakubonga ngenicelisa ukuthi ngibuye late.
Linjani Studio 7 nabalaleli, igama ngugabadela Ncube. Mina into engingayisho lapha ukuthi ngithanda ukubonga lo ndoda abathuthwa nguPrince Dubeko Dube lo owe-MDC lo omelele ibhingaya. Lo ndoda uyasebenza, lo ndoda uyasebenza, and the way azwakala asho ngakhona, akhuluma ngakhona, uyabumuza ukuthi umuntu okhuluma ole future e-right kakhulu. So ngithi kuwe ndoda, hhayi, kubekela phambili usebenzele abantu, ngoba it seems wakhethwa ngabantu, uyabalwela abantu, uyabakhulumela abantu. Every time mangimamele ukhuluma le Studio 7 ukhuluma into ezilomsoco ezakhayo. Qhubeka ndoda, yiba abantu esibafuna abanjalo, yiba abantu esibafuna abanjalo, not abantu abadla imali kuphela lapho ephalamende bengayenzi lutho, betshontsha lapho, betshontsha izimpuphu. So wena ndoda, hhayi, umsebenzi owenzayo nyawuncoma, muhle kakhulu baba.
Injani basakazi be-Studio 7 lani balaleli bonke kundawana zonke nje zelizwe abe-Studio 7 ngiyalibingelela kakhulu. Ngisithi sibonga uJehova, izulu liyana kithi kodwa linakuhle, alini okubi. Hathi sesiphilile njengoba ilizwe lethu linzima kangaka. Ngiyabonga, ngisensiza Notes yimi mamkithika.
Salibonani bazakazi bami bakwa-Studio 7. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, obuya mbuya enkaya eGonya lapho enzalwa khona. Basakazi bami, sithanda ukubonga le ithuba lisinikeze lona njengomsakazi omkhulu emhlabeni u-Studio 7 ogcwele yonke indawo. So namhlanje benile sicelo sakazi bami, lo mfowethu olahlekayo esesimdinga isikhathi eside, umama nje akakhululekanga ngaye. Lo mfowethu wasesimdinge asimthola, walahleka ngo-98. Ngathi wahamba ngo-98 kusiya ku-99 azange siphinde sambona. So lo mfowethu lo ibizo lakhe nguJabulani Ncube, ozalwa nguMandaza eGonye enkaya, ukhulele endaweni kuthiwa yitoke kwaphala duze nje kumamdala wami enkaya. So lo mfowethu uzalwa ngu-Emily Ndaza. I think abangabe bemazi nje bangasisiza kakhulu, bemtshele kumbothi siyamdinga kakhulu. Yithi abafowabo besimdingayo, siyamdinga kakhulu umfowethu, sesineminyaka eminingi singamazi ukuthi uyaphila kumbe siwashona, ngoba umhlaba ukhanjwa kubuye kudlula. Inamba zami engazisebenzisa eziyizo ezalana eGoli angazisebenzisa, 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. So ngiyacela basazi bami ukuthi mhlawumbe ningasisiza kulokho. Zisa 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. Ngiyabonga kakhulu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ngu-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngeke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele wamanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, umnumzana Antonio Guterres, uvakatshele kwele Pakistan okwamalanga amathathu kusukela izolo ngesonto, lapho akhuthaza ukuthi amanye amazwe aqhubeke elondoloza izigidi lezigidi zabantu abadinga ubuphepheli bevela kwele Afghanistan. Uhulumende weChina uthi inani labantu abahlaselwe okutsha ligcikwane le-coronavirus eliqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo selisehla. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization layo ithi akulula ukutsho ukuthi igcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane njalo eselifike lakwamanye amazwe lizamemetheka okungakanani. namhla kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Raf Thombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ngomkhankaso wokudinga ozamela ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli lonyaka encintisana nalo umongameli Donald Trump webandla lamaRepublicans. Umnumzana Mthombeni uqala ngokusichasisela ngamathuba kamnumzana Joe Biden. Wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama. Wayengumongameli weMelika.
Ah, ngibona ngathi usemqanzweni lapha. Ngingazi njalo ngoba i-elections zilapha zingaziqedakala. Kodwa ke nxa ngimkhangela ukhulu ngathi usemqanzweni sibili ukuthi lanxa engawina yona le Carolina yakhe ayithembileyo, kodwa ke esesuka lapho sokungena laba amadoda lalezimali zawo eNew York, oMichael Bloomberg kusiyakhona ngale. Ngibona ngathi kuxabene sibili, kuzakhathaza phambili.
Kodwa umnumzana Bernie Sanders yena ukhanya lokho ephumelele.
Ya, yena kanya ngathi le ayiwinileyo le eyakhathesi le eNew Hampshire ngathi kumnike umdlalanyanyana. Kodwa ke ngingazi njalo ngoba indaba akhuluma ngayo yesingathi asilaqiniso layo ukuthi abantu bazayithanda le irevolution yakhe leyo ungathi kuyilokho. Ngingazi njalo kodwa ke ngokumvotela kalesi singathi yezwakala into yakhe mazingancinyane.
Abantu balapha eMelika balandaba yini lokuthi abantu laba iminyaka bangani sebeluphele?
Kusukela kupresident Obama ukusiza ngapha emuva sebengathi baba sensitive kancane ngeminyaka ukuthi nxa ungumkhulu kumbe ungugogo abasakukhangeli kakhulu. Yikho kwenze laba abafana abancane abanjeboButtigieg bangathi bayathola ama-votes la lo nkazana obekhona. So bayakukhangela sila sikho ukuthi kabakukhangeli, kodwa kwesinye isikhathi njalo i-experience yabo ukuba ngama-veterans kwabo khonokhana kuyabapha futhi umdlandla wokuthi njengoba ilizwe leli likhanya ngathi lalo selingathi lehlukene kakhulu, i-division ekhona lapha, kufuneka ungathi ngumuntu omdala ongahlanganisa abantu lapha nxa ama-Democrats angawina.
Kambe elemelika lingabe lingamemukela yini umuntu oncintisayo oyisitabane?
Abantu balapha bangathi bayakukhangela lokho, kodwa bakukhangeli, bakhangela besicilihle. Umbona ngathi bazamfaka, bangamfaka nxa bemfuna bamfaka kuphele njalo. Kodwa ke okungathi kuza singakwazi ukuthi sizabe sisithini ke khonapho. Kodwa ke mbona ngathi nxa kuyukuthi bayamfuna sisibili, bayamfaka kuphela, ngoba abangabe bezamfaka babe bengelabo abancinyane abangakhangeli kakhulu udabane bunovu njengalokho.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika sixoxelaye esedolobheni leTexas. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje ke silaleleke umculo weBlack Mambazo othi ungikhumbule. Sicabanga owayehola leli qembu uJoseph Shabalala otshone ngeviki edluleyo. Umculo lo ukhumbuza mina lawe ukuthi insuku ziyasondela kithi sonke.
Ubi budlangile, umlingi e
Mambazo iqembu lake laholwa uJoseph Shabalala yena otshonileyo ngeviki edlulileyo singakehlukani ike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edlulileyo belokhu begciniwe eGuest Lodge yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabasoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi bebuyele. iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ongamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanele okokuthi kungaba lesivuno esithe xaxa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.